Inengi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzikini yedolobho lakoBulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Insukwini ezidluleyo, for an example, isinkwa lochago ukwanisa ukuthi ube le $2 uthenga, kanti esukuthi uthenge $2 the pint of milk uzatholukuthi kuba $10.
Unkosazana Nyaradzo Marima, umphathintambo we-Royal Hotel, uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusekube nzima kakhulu kithi thina esikubhizinisi ngokubana izinto zikhwela nsuku zonke, ama-rates wona akhwela nsuku zonke. Sithola ukubana even the USD forex omthingabe siyayiholisa abantu siyayiswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizimisi liyehla. Isizathu esikhulisa sona sengiqeda ukusitsho samanda futhi ngoba abantu nxa begada ngesinye isikhathi bayaprefer zenza imota ngokuthi zifast zincane, iyathola 3-4-5 sihamba, 3-4-5 sihamba.
Umnumzana Nkanyiso Nleya laye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni.
Sesilamaonda fix and abhesi leyo sithi kansi uyakwazi amapholisa ayaprotect indawo leyo, sekulamapholisa angorank marshal papha, la masosha angorank marshal azoprotecta indawo leya, ongakokuthi asikwazi nathi singathiwathouting la bafika babuthi abafana bedrive findisanga but lapha kabasondeli.
Umnumzana Innocent Chinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi aqhuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Kathesi i-low is down, people abala mali, it's moving slow. I don't know ukuthi maybe ngcenye since we holiday maybe ngcenye kuyarisuma or kuyakontinua kunjalo.
Ukhansila ka-Ward 15 koBulawayo unkosikazi Febi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza kuhulumende lakupresident ukubana bakithi asincedise ngoba kulobu nzima, hhayi ezomnotho ngani ziyala sebenzi.
Usomabhizimusi othengisa inyama koBulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi maybe uthi nje lati saqalisa so kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo so ngaphika nje ngezisuku ngezibuya.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengerand leSouth Africa kumbe idola leMelika njalo lilinganiswa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola leMelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli ukuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola leMelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizimusi. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.